eNdebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela emsakazo, emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 26 kuZibandlela 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla lezaloPF basekela uMongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumente zingenzi ubukhohlakali.
Amazwi kamongameli atsho ukuthi phakathi kwabantu bonke abakhona, kokusukela kubukhokheli khona ngale, bakhona abantu abangcolileyo.
Kodwa abaphikisa uhulumende kaMnangagwa bathi ukhuluma angakwaziyo umongameli welizwe leZimbabwe.
Okusimangalisayo ukuthi akulivin one ophezulu kufanele sekwawabotshwa, kodwa amafungafunga azwele ukuthi bonakalana ubhululu bakhe yibo abenze ubugwelegwele.
Umbalisi weNjube High School uwancedisa abantwana besikolo lesi ukuba batshengisele emgwaqweni uthi sebethwele nzima abantwana besikolo njalo labantu abamaziyo.
Ayikuthi ngothiwa ngumntwana ye lasengisala khona bafika bathatha bakuthetheyo batshiya bedilizizo batshiya benze izinto upside down larasa labantu abesihlala labo.
Ingakhuthiwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane nokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abalandeli bebandla leZANU-PF basekela uMongameli Emmerson Mnangagwa othi kumele iziphathamandla zikahulumente zingenzi ubukhohlakali. UMongameli wethule amazwi la asola ubukhohlakali namhla emhlanganweni we-International Pastors Deeper Life Leadership Conference eHarare wabafundisi abadabuka emazweni atshiyeneyo obuqoqwe yiZimbabwe Assemblies of God Africa Forward in Faith Ministries. Uthe ilizwe lingeke liphumelele nxa iziphathamandla zikahulumende zisenza ongethembeki. Lokhu kusekelwe ngabalandeli bebandla lakhe. Omunye wabo ngumnumzana Philip Gawule.
Amazwi kamongameli atsho ukuthi phakathi kwabantu bonke abakhona, kokusukela kubukhokheli khona ngale, bakhona abantu abangcolileyo abanjalo, abanye abazafumanisa kabengcolile. Ngokunjalo umongameli lapho uzama ukuthi abeke sobala ukuthi akulaki ukuthi ngubani, kodwa-ke khonapho ikakhulu kubukhokheli obuphezulu kumele abantu bashiyane lokwenza izinto zokugwelegwela. Yikho okunjalo okubalwayo ukuthi ngezinye indlela uhulumende wethu angaka akumelele anjalo aye phambili ne-corruption ekhona. I-corruption le ekhona ingaqedwa kuphela yindlela yena leyo umongameli atsho ukuthi ongcolileyo kaphume ame phandle engabi khona ey'nhlelweni lezi ezikhona zokukhulumisele zonke.
So siyabona ukuthi-ke kulezinye iziphathamandla zikahulumende eziyake zibotshwe, kodwa zingabotshwa-ke ziyakhululwa. Sizwile njalo ngeviki ephelileyo iZimbabwe Anti-Corruption Commission ikhonone sithi bangaze bebopha abanye abantu bakhululwa ngesiphangiphangi. So kutsho ukuthi lokhu kwenza ukuthi ungathembeki. Ubona zani pho kumele kwenziweni, ngoba khengazani lokhu okuyinto kuyahlupha lokho?
Jebs, yazi into ekhuluma iqakatheki kakhulu, yena le into ethi lo ngumongameli iqakatheki kakhulu. Yazi ukuthi isupho selukhona la yikuthi abantu sebengani abasela themba lokuthi uhulumende sibili ulokulwisa i-corruption. Yikho upresident wathi yena bona bengabo abantu umthetho njengoba usenziwa abantu emakhothi ngale kumele nabo benze umsebenzi. Umsebenzi ukuthi onowenziwayo ukuthi umuntu ofumanisa lethe ucala kabotshe, kodwa uzabona abantu bonke abangenisa emakhothi bayaphuma bayazihambela, phuma ngenisa emakhothi uyaphuma bayazihambela. So konokwana aze kuthiya abantu bengani babona ngani ngamadlwane into eyenziwayo, kube kanti abantu bemele babotshwe. Amakhothi la yenza umsebenzi bengayenzi into zokugwelegwela. Amakhothi la sekune-corruption kakhulu emakhothi la, yiwo ubona kusenza njalo. So babisele imisebenzi kamongameli emuva laba bantu, abamncedisi umongameli in the fight against corruption. If corruption kumele ilwise umuntu wonke, la makhothi la ayilwise, bengafika umuntu ethinqaike emakhothi ngale abantu yothi yabhadala izimali sebezibonakala bezihambela phandle.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Patrick Ndlovu obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezaphu eMathebeleland.
Okusimangalisayo ukuthi akulivin one opezi kufana rosego ahocha kote makuwa kuwa tuweli kuti wanalawana kufururu baike ibaba avenzo ukwele tuweli afile kutu oya hambe kutu kutu nge stogisi awa raga ye kotwa ye watu nse lima ema ze stogisi kota ule kujele kote so awe akuru mama zwa masu munga melite tumelele yekshi
limelele ni
sivone sewe wachiwe kula watu nse lima techo andaba sii zinda baza mkona zonke zinye inda bezo zagana izmale zikanagate zisavisa ezo zata ute imote ila mbogini ute ngeni mtara zvani imale kona kile uchigela hapi patu ya antu ba ngunu batu gulobu kule kule utilo wenda gala iko na fana
ufisi uti ngabu enzwani uweze ti ulisa nilonga tembe gulobu
kapa bocho bani apu umte to aunga ketu utu zvani unuzvani wakatesa nama polisi etu ubali kubasile ngondole anu uti besa ukubopha abanye abantu kade singamaphosta aphiwa amandla ukuthi babophe abantu bonke ngoba kunje ubugwelegwele bugcwele siyabubona kodwa kuna action ukhuluma amazwi amnandi umongameli kodwa amazwi akhe kawaqinise ngezenzo kube izenzo kungemazi kuphela.
Yes, siyabona ukuthi le Zimbabwe Anti-Corruption Commission ike yakhuluma ngakho lokho ukuthi bangaze bebopha abanye abantu bayakhitshwa lingakatshoni konokho ke ubona ngazani kungenziwa njani ukuthi kungenzakali konokho
lokho sokusithi yona kusebenzela ngwaya ela manje Zimbabwe Anti-Corruption Commission kodwa nasesifuna umongameli kumele abanike amandla ukuthi alandelisise ukuthi umuntu lana ongenile esitokisini waye ngasiwa ngemthethwandaba akulandelelwa khona lokho akulandelelwa ukuthi ungene esitokisini naye ephuthe emthethwandaba indaba yakhe yethi hayi gwethu ngayigwethwa akhulule ngayikhulule kodwa akula oyedwa phakathi wabofikayo emthethwandaba aliko ngabe kukomhlaba uyalingana esibona khona ukuthi umuntu lesicala mbekalacala kodwa nabaphendukele ezitokisini ba umuntu akhona uyangena uzothiwa uthenga amathikenini ethengele isitokisi sonke amathikenini uzothiwa uhambe wayenza ishopping yasouth africa wathenga amathini ese-R23,000 kodwa awusoze umbona umuntu okhona ehambe emthethwandaba
singathi kungani kukhona okuyesatshwayo la ukuthi engxa yabanye abantu bamomente okuthize akunjalo mfowethu
kukhona ngani kunjalo ngani kunjalo ngoba sizwile sifika ikhayakade indoda lapha ngani bacabana lenkosikazi soba sothi hayi ungahanje umthethwandaba abo kuyavula ezinye indawo kuvile kunjalo zikhona indaba ukuthi azokuphanda amangcwaba indaba lezi ahambe emthethwandaba so yiko zifihla mthemba yiko zifihla ikuthi nje umuntu ngeko esemsakazweni ukuthi uzwane wenze lokhu nalokhu ngoba uyadinga lobufakazi kodwa sikukhangele ngamento ukuthi hayi kunikwazantungwana la
umnumzana Patrick Ndlovu lilunga lebandla lezaphu sixoxela ekobulawayo. Umbalisi weNjube High School uwancedisa abantwana besikolo lesi ukuba bathengisele emigoqweni uthi sebethwele nzima abantwana besikolo labantu abaningi abamaziyo. Umnumzana Brian Mutsiba owabaleka eZimbabwe esedingwa ngamehlo abomvu ngabezomvikela uthi umntanakhe uwatshengisela emgwaqweni labanye bakhe abedlula ikhulu namathumi amahlanu 153 sebetholiswe nzima ngamapolisa ensida labanye ababona ngezomvikela. Uthi izihlobo labangani labo bathwele nzima ngoba babuzwa nsuku zonke ukuthi waya ngaphi. Umutsiba ukwelinye ilizwe eliduzane lele Zimbabwe uthi ke kuyamkhathaza okwenzakalayo.
Hayi futhi ngothiwa ngumntwana yethu lapho ngihlala khona bafika bathatha bakuthetheyo batshiya bedilia izindlu batshiya benza izinto ezi-upside down naharasa labantu lapho engihlala labo the even server even went to uharasa abantu bengaphila labo ingayiphasi bengena befika ezindlini zabo abanye banoshelwa ngama-10 abanye banoshelwa ngama-4 zithiwa kudingwa mina
abangani-ke manje abesabi kangako abangani bakho
abanarizini yothi besabe ngoba into le mina ngangiphuma labantwana ngaphuma ngiyi-1 so phuma labantwana phuma ngiyi-1 nxa yokuthi bona ade befuna mina abadingini but kona ngingasosisebenza sebehlukumeza abantu abangafikanga phakathi ku-demonstration naleya kuthiwa kudinga mina sebezabathenga abantu abangelalutho ta-demonstration okuqine nje lokuqina sokuyintenganayelangeni
ulo mlayezelo bani ongawutshiyela ilizwe leZimbabwe nxa kuyukuthi ungatshela iziphathamandla zelizwe
nxa beyathatha imali yesizwe sibili bethi thina siyithatha ukuthi sigijimise ubrian msiba hhayi mina ngibona ngani kokwakulana akulangeni so ngabathi abathetha imali leyo yona abathona begijimisa ngayo bagijimisa la amashuri igula atho nambitha abantu edemba abantu ebulala abantu aligazi ezandenzla ngaba izinto engcono kakhulu.
Umnumzana Brian Mutsiba umbalisi weNjube High School kodwa umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uthi umbalisi lo usefake abantu abaningi enkingeni ngakho-ke kumele aziveze athoniswe ngumthethwandaba.
yena ubalengele why angabuyi azomela into yabe akugqedi ngokuqala okwesibili singilesizwe ukuthi bonakathi indaba into lezisenziya ngapha kithi ke lamandebele emashweni ningala kula abantu abenzenjalo bayafunda babo even nama teachers sikhuluma kathesi ngikhangela i-analysis yama-percentage ama-teacher avela ezikolo ngale emashweni inamba yakhona inani lakhona bengani liphezulu futhi ngazila i-average of 70% ama-teacher afundisayo owakathesi kodwa ungabuya ngapha kwelakithi elamandebele balutshwani ama-teacher abafundisayo abathengi abangapha kithi bazihlalele benze izinto ezinjengayena lo okhipha abantwana emaklasini singasibhadala amafizi wona edura kangaka abakhiphe eklasini esiyabasa ezitaradini lokhona yinto emele sizenzele sodwa singabadala ngale why sifuna ukuinvolva abantwana entweni engayishiyo abantwana bethu sifuna bafunde sigcina sezikhala ngokuthi even kubonast abasangeni ngoba abala ama-qualifications akhona abala o-maths ama-science subject bekubeke sifa labantu abayiziqoqoto enjengalo mbeda lo okhipha abantwana ezikolo basabe estridini ngangazithumelena azingenele estridini xa ifunaukungena estridini ungasebenzisi abantwana babo abanye abantu especially abantwana bethu emathebeleleni ngapha sifuna labo bafunde babe isikhwicamfundo hathi into ke sikubona amanyala la ayenzakalayo
siyabona njalo ukuthi uthi abangani bakhe umntanakhe labanye abantu abamaziyo sebethwaliswe nzima ngamapholisa ensida ama-CIO labanye abathizi pho ke kuya ngaphi konke lokhu goleti
wabuye yena azoziphindileyo izona wayizama ukwenzani ezethi kona ingahlishe labo umntana njani abona kathesi sephengufela amafufu nabangani bakusefela amafufu yena kathesi seqatshile kathesho ngikhuluma sombizakatingeloza kuze bona usethele iviza usewilekile sizama uzoze khuluma esekustudio seven khona ngapho emelika very very soon yindlela abayenze abantu ngayo leyo
umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu PF sixoxe laye ekobulawayo
le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-voice of america ese-washington dc lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 6175 laku-7255 ekuseni susela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi ke ntambama kususela ngo-8 kusiya ngo-9 sitholakala ku-909 medium wave laku-short wave 4930 13860 laku-15460 kilohertz ku-live talk sitholakala ku-short wave
abantu abaningi bathi bakabanelisi ukuya ezibhedlela loba odokotela abanye sebebuyele emsebenzini uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo
lo msakazo wethekelele isibhedlela se-Parelenyathwa Group of Hospitals lamhla ukuyahlolisisa ukuthi isimo sinjani selokhu odokotela babuyelayo emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi ngompandula nyakenye bekhonona ngeholo elinganeli indleko zabo osakhulayo uTapiwa Msonza uthi lanxa emukelwe kahle esibhedlela akalayo imali yokuhlawulela okunye kwalokho okumele kwenziwe emzimbeni wakhe
sengenziwa amathesti wonke okumele ngiwenziwe sekumele ngenziwe okuthiwa yi-endoscope kodwa kudinga ukuba ngihlawulele imali funakala eye kwemelika imali ebekukhulunywa ngayo iningi yikho osekungenze ngibe lokhu ngisesibhedlela odokotela kabatshelani lami sebengidlula nje njengoba besazi ukuthi angikayihlawuleli leyo mali edingakalayo
umnumzana Khutzai Mashope obesesibhedlela lesi lapho akade esethekelela isihlobo sakhe esilemvuzane yomlomo wesibeletho uthi lokhu kukhanya engani odokotela labongi bazithathela isikhathi sabo ukuthi belaphe izigulane
when we came in
ngesikhathi sifike esibhedlela ngolwesihlanu besizwa abanye abatholakala bekhona ukuba isimo besisibi kakhulu kusukwana zangemuva thina singakafiki bekungela muntu obesiza isigulane izigulane bezisifa nje obongikazi bengasihluphi ngakho sibone esinye salezi zehlakalo obongikazi bezimele nje bebukele umuntu eqhatsha bengasihluphi ngaye waze wabhubha sikhangele ngawethu siku-resuscitation room lapho bekuthiwe silinde odokotela khona
there on Friday we even saw a semblance of that kind of scenario
ingcwethi kwezokulondolozwa kwabantu umnumzana Thamsanqa Mangena uthi kuqakathekile ukuba uhulumende athuthukise ezempilakahle ngoba akuncedi ukuba labodokotela kodwa abantu besehluleka ukuhlawulela imali efunakalayo
okuqakathekileyo kathesi ukuthi uhulumende ahlale phansi labodokotela kukhulunywe kwazakale ukuthi okungekhoyo kuyini ezibhedlela okufunekayo.
Odokotela abaningi babuyele emsebenzini kulandela ukuthola imali abayiphiwe ngusomabhizimusi uMnumzana Strive Masiwa ozabanika okuchiyeneyo. Bazathola njalo iholo likahulumende. Umuntu odinga uncedo esibhedlela seParanyathwa uhlawula $200 eZimbabwe, 200 bond, ukuze athole ugwalo lwesibhedlela, njalo uhlawula $600, 600 bond, nxa kumele alaliswe esibhedlela. Kasenelisanga ukukhuluma labodokotela, iziphathamandla zesibhedlela lesi kanye lodokotela Paulina Sikhosana obona ngokuqhatshwa kwabodokotela ngokubuyela kwabo emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Sizokhangela ezamasiko okwamanje.
Senganamasiko wemsebenzi omandla lobaba mkhulu babelobola usenzi.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikwele Botswana khona ngaleke esiqoqa lo nkosazana Sethekeli Mdluli. Uma Mdluli ke ngomunye wabantu abangendanga udaba lwethu lamhlanje sikhangela khona ukuthi kulabantu abaningi abangayendiyo ukuthi kambe kungabe kuhamba njani. Mamdluli, sawamukela kuhlelo mama.
Yebo baba, linjani?
Siyaphila, kunjani khona ngapho?
Hayi, ngapha ku-right, lo nyaka izulu likho.
Ye, akusitshele mamdluli, siyabona ukuthi abantu abaningi kulezi nsuku abendanga. Siyakwazi ukuthi lawa wendanga. Kuhamba njani mamdluli?
Angazi ukuthi ngingathi ukubangela ukuthi abantu bengayendi. Bengabona impilo esiyiphilayo, abantu kumbe sisuka sile obaba labo bayesaba ukulobola abantu abangomama ngendlela yokuthi kabalamali. Kumbe isimo sangikhona sikhona emhlabeni angikwazi ukuthi kwenzakalani, ngoba ungathi uyabuza uyezwa abanye obaba besithi kangilani, bakhona labo baba abangathathanga labo mama njalo abangathathanga. Amsha sisuka sibe sesikhangelana, angazi ukuthi abanye babangelwa kuyini. Yabona ngombono wami ngibona ngani siyakhangelana kakhulu impilo esiziphilayo.
Ukhangelana lapha uJoni Mamdloli
kakhulu, omama abanye bakhangela inzuzo, angaboni ngani ubaba lo ukuphuka kakhulu kuba nzima ukuthi azinikele kuyo. Abanye njalo uyakukhangela ukuthi lapha vele nyabe ngithithe isikhathi sami, lo muntu ashiye muntu engingayakhalayo. Abanye njalo okunye okubangela uthi obabungananzela ngobuningi bawelwa ukuba lo mkhuhlane wengqondo, ibugebengu, bagcina besiyagcwala emadeli. Omama esikhathini esiningi singani inamba ithuba phezulu, kodwa kungakhutha inamba yabo baba basemadeli labo mama abangaphandle, uyathola ukuthi engxenye kuyabhalansana ukuthi sonke ngabe siyathola imizi. Manje into ethupha yikuthi obaba bagcina besiyejeli, begcina bebulawa, into ezinjalo, begcina abanye begula umkhuhlane wengqondo. Ungananzela kakhulu obaba abaningi abanye bayandelwe ngumkhuhlane wonalowo. Angazi-ke khonapho ukuthi kumbe ngikhulume okuyisombe, ngikhulume okungayisiko.
Ye, siyabona njalo lani-ke kukhanya ngizana abanye obaba kabasalilandi ukuze iphosa amazwi. So kuhamba njani khonapho?
Ikhona sithi abanye basuka bekhangele ilife yabo uyiphila. Like mina ngingu-business woman, ngiyathengisa. So abantu abangobaba sometimes babesithi omama abanjengalaba ayikumkwanise cause uyazi ilife, sasuyabe sevuke kutshela ukuthi endini imali lokho kwakho kakungeni. Bacela besitsho njalo nxa bekhuluma lami esikhathini esiningi njengomuntu osebenza i-public, siyasuke le ngxoxo labo baba. Uzabe sithi into ehluphayo lina lisuka libe selisiba lama-powers amakhulu kakhulu okudlula thina singobaba. Ningaba lenzuzweni lutshwane, wena ungangizuza kakhulu, yagcina sokungani kuya ubaba uyanyathezelwa kakhulu. But kuyabe kungekho njalo.
Ye, nxa kunjalo-ke ubona zani bayakwesaba kumbe kunjani njani, indawo ungazidingeli la ukhombise phela.
Abakhombi tu, singakhombisa kanje ngayehluleka.
Babe sithini mamdluli?
Hayi, babe sithi ngiyakuyawuna nje, ungabona sesiba nesibindi sokubakhombisa ukuthi ukuthi vele soze bengigwanise.
Boke kodwa vela kujayelelekanga ngaphela ukuthi umama akhombise phela kunjani.
Akujayelekanga yikho laba abathina zobe sithi wena vele kuthi sayeke sikukwanise, ngoba vele kuthi sizikhombisela suyethulekile.
Hayi-ke siyabonga bamdluli, ngithatheleli ithuba yokuthi mbonge umama uSethekeli Nyathi umamdluli ukhona ngale-ke kule Botswana la kendanga. Ungathina lokusasa mama.
Thank you Dube.
Hayi-ke simalapha namhlanje-ke kuhlelo lethu lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Ye, omanje uthi sikhangele ezabatsha silomakhiwobe.
yebo 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 mthwakazo muhle simpapo muhle ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lomnashi emtuzwa owebandla elezizana upf siphatha udaba lwenkohlakalo osele ubhahile elizweni Mnashe ngiyakwamukela kuhlelo bafo unjani awusitshela umbono wakho malana ngalokho kwethulwe inhlanganiso ye Transparency International ngeviki edlule besithi akukatshintshi lutho kwele Zimbabwe nxa sesixoxisana ngendaba zenkohlakalo
Ngiyabonga kakhulu kuba kuhlelo thanda ukuthi mina inhlanganiso ye Transparency International iyabongeka kakhulu ukuthi iloku ikhangele emazweni atshiyetshiyeneyo ikhangela indaba zenkohlakalo lezi kodwa ukuthi bethi eZimbabwe akulanto etshintshileyo ngibona ngani kungaba yize sesibonile ukuthi ever since 2017 November iZimbabwe sokulonguquko enkulu kakhulu nxa sikhangele indaba ezobugwelegwele sikhangela kakhulu ngoba ever since ukungena kukamongameli ubaba uMnangagwa sinanzelele ukuthi uhulumende usethethe inyathela lokuthi laye eqalise ukukhangela indaba lezi ezenkohlakalo okokuqala uhulumende usethe up atha ngama anti-corruption courts okwesibili izitherapy layo isile unit ethiwa anti-corruption unit okwesithathu sibonile ukuthi iZimbabwe anti-corruption commission inikwe amazinyo awo aloliwe ukuthi ibe lesi sinto ibe njalo le advantage ukuthi la ikwanise ukuhamba i-investigator njalo ibupha isenzela ukuthi indaba zonke ze-corruption lizweni ziwe
ingcwethi ezijiyeneyo zithi inhlanganiso le ayikayenzi lutho ukulwisana ngalolu dubo ukubona njani lokho
Mike ngabe kuyikuthi for a long time abantu ngendlela esibone ngayo kubotshwabotshwa noku-investigata abantu abaku-politics yikho abantu begcina becabangela ukuthi izakhi was established ukudila labantu abaku-politics which is the wrong thing siyakwazi ukuthi ubaba uMnangagwa xa ukhangele udizovile izek athi khona i-commission athi khona wafaka entsha ethungamelwa kumama ujaji Moyo sibonile ukuthi into esizenzakala lapha sokulumahluko kakhulu indlela eyenza ukuthi abantu begcine becabange ukuthi into leyi isikhangele kwezombusazwe kumbeni kwezepolitiki yikuthi abantu they are hungry for results which is a very correct thing to do but kumele nanzelele ukuthi umuntu wonke emhlabeni ngenxa ye-constitution yethu is regarded as innocent until proven guilty
Munashe njengentsha yebandla lezana uPF kukhona na selikwenzile ukulisana ngalolu dube
I'm a spokesperson owe youth league but engakutsho mina ukuthi sibonile i-national executive yethu youth league iphuma le resolution ukuthi they are going to be 100% against any forms of corruption sibonile last year bethungamelwa ubaba uLouis Mathutu besenza ukuthiwa ngama name and shame bakhuluma ukuthi uzibani ukamele investigatewe tina city akube le zero tolerance to corruption regardless of i power of i stature of i position
hayi siyabonga Mnashe Sakazo muhle silugciba lapho uhlelo lwabatsha kodwa siqhubekela phambili sixoxa labanye ontanga mayelana ngodaba lolu ngeviki ezayo abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo C-Connection lapho sizabe sikhangela impilo eyaphilwa ngumuyi uDr Oliver Mthukudzi uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugciba ngo-9 PM bone lokwalamhla u-Oliver lisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe sakazo muhle sohlangana ngolwesibili bye bye
siyabonga ke Mike Hobe wathi sikhangele ke ezokholo lesiKristu silontukwame nenkomo
Sokuyisikhathi sohlelo vuselela umoya igama ngontungamile inkomo lamhlanje silomfundisi uSenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukuba sibe lethuba lokuba sihlangane njalo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele ukuba kanje uKristu udingana empilweni zethu ukwenzela ukuthi siphile impilo emthokozisayo. Ngikhangale kwabaseFilipi iChapter 2 insuka kuverse 1 to verse 4. Uyabhala lapho uPaul ebhalela kwabaseFilipi uthi yena, ngakho ke uba kukhona ukukhuthaza kuKristu, uba kukhona ukukhuthaza kuthando, uba kukhona ukuhlanganyela kukamoya, uba kukhona ububele lesihawu. Gcwalisani ukuthokoza kwami ngokuba la ngqondo yinye, libe lothando lunye, libe lenhliziyo yinye lokuqonda kunye. Lingenzi lutho ngokubangisana langokuziqhenya, kodwa ngokuzithoba lichaye sengathi abanye bangcono kulani. Kakube yilo lalo angakhaleli okwakhe yedwa, kodwa kakhathalele lokhu okwabanye. Siyabonga kakhulu. Udaba luyakhuluma ukuthi lo owayengumkhokheli we-Salvation Army uWilliam Booth wathi sebona ukuba inkosi sisiyamthatha esuke lapha emhlabeni esesifa, wasebhala basebemcela ukuthi alobeleke izigaba lamagatsha amabandla akhe wonke umlayelo wakhe owokucina. Bathi bona abakwazi ngembali bathi thiwa wabhala ibala elilodwa elathunyezelwa wonke umuntu, thiwa wabhala wathi yena abanye. Ngakho nxa sikhangele ivangeli, sikhangele uKristu, nxa singathi siyanciphisa umsebenzi wakhe lapha emhlabeni, kumbe nxa singathi siyanciphisa njalo umlayelo asinika wona ukuthi kumele senzeni lapha emhlabeni, ngingawunciphisa ngithi abanye. Kutsho ukuthi uNkulunkulu ukhangelele ukuthi singazikhangeli thina, kodwa sikhangele impila kahle, sikhangele ukuhlala kuhle, sikhangele ukuthi abanye bayamazi na uJehova njalo sibanceda njani. Abakhokheli abaningi ikakhulu lapha e-Africa uzikhangela yena lemuli zakhe, kakhangeli abanye abantu. Umkhokheli wafunda ngaba lesikhundla, wonke umuntu ahambe emphakamisile, yonke into ibuye kuye ingayi kwabanye. Manje lapha siyabona uPaul uyasilaya ukuthi nxa singenza into engathokozisa uNkulunkulu, nxa singenza into engayenza ukuba abantu bahlalisane kakuhle, ikucabanga abanye. Kulezimpi eziningi ezenzakalayo emhlaba wonke, ungakhangela uyekhangela ukuthi usukela ngaphi, uzabona ukuthi abantu abafuna ukucabanga abanye abantu basicabanga bona bodwa. Yikho kusuka kusiba lengxabano, yikho kusuka kusiba lokubulalana, ngoba nxa umuntu ecabanga ngabanye engeke ababulala phela abanye bona lapho, kodwa nxa ezikhangela yena, yikho umuntu uyabe ezimisele lokuthi ngekela batshabalale bonke labantu, kumbe bafa ngendlala, kumbe bafa ngokuthi abalamanzi okunatha, kumbe bafa ngokuthi balemkhuhlane abalamali yokuya esibhedlela, kumbe bafa ngokuthi abantu ababa basakwanisa ukuya ezikolo. Nxa ucabanga ngabanye kumele kube umqoka okuhluphayo. Umbuzo esingabalayo ukuthi labo abakhokhela omunicipality bethu, nxa kusenziwa ezomnotho ama-budget, bacabanga abanye na? Nxa thina bakhokheli bamabandla silungisa ukukhokhela abantu bethu, sibelusa, siyabacabanga na, kumbe sisicabanga thina sodwa? Ngakho ngiyalikhuthaza namhlanje ukuthi asicabangeni abanye.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Siqalisa lo mnyaka sisize ube sibe ngabantu abacabanga abanye. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSeni Spanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Kubala mhlake uhlelo lwethu namhlanje sikhumbulele ukuthi FC Platinum khanyazani sisukile phela ku-CAF Africa Champions League. Singakagqibi-ke uhlelo lwethu, sikhangele kanje besikhokhela namhlanje. Abalandeli bebandla leZANU PF basekela umongameli Emmerson Mnangagwa othi
kumele iziphathamandla zikarhulumente zingenzi ubukhohlakali. Umbalisi wenjube High School owancedisa abantwana besikolo ukuthi batshengisele emgwaqweni uthi sebethwele nzima abantwana besikolo labanye abantu abamaziyo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje. Wolivalisayo ngokips dube ngisithi asidibaneni njalo ekuseni ngo-past 6.